Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 23 kuMfumfu 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abakumabandla aphikisayo bathi eZanu PF lethusele abantu kungakwenziwa ukhetho. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi sizavumela abantu ukuba behlawulele umlilo kagetsi besebenzisa idola leMelika kumbe eZimbabwe. Salathulela izamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulomsakazo. Ibandla leZanu PF linqobe eCitizens Coalition for Change ezigabeni ezinhlanu kukhetho lwamabhayi elections olwenziwe izolo. IZimbabwe Electoral Commission ibika ukuba ibandla leZanu PF linqobe esigabeni seInsiza, eMatopo, Buhera, Takawira, eNkabazwe kanye leGurube. Ibandla leCCC lona linqobe eMutare esabelweni seManicaland. Ward 4 esigabeni seInsiza, uMnumzana Daniel Dube webandla elibusayo uthole amavoti afika phose amakhulu ayisithupha 578, kwathi uMnumzana Augustine Gumede we-CCC wathola amavoti edlula kancane amakhulu amane 415. Ematopo kuwa-2 uMnumzana Patrick Siwela okubandla leZanu PF uthole amavoti afika phose inkulungwane 934, kwathi uMnumzana Sindiso Ngwenya obemele ibandla le-CCC wathola amakhulu amabili lamajuma isikhombisa 217. UMnumzana Liberty Nirongo ombemele ibandla leZaphu uthole amavoti angamajumi amabili lanhlanu 25. Bacelise kakhulu abakubandla leZanu PF ngempumela yokhetho lolu. UMnumzana Christopher Mtswangwa uthe kulamanye amabandla angafuni ukunqotshwa kukhetho. Uphinde wathi sebengena emadolobheni lapho abazengoba khona kukhetho oluzayo. Lokhu kusekelwe nguMnumzana Belief Gawule okubandla leZanu PF. UMnumzana Belief Gawule ukubandla leZanu PF sixoxe laye ekobulawayo. Sixoxe njalo loMnumzana uStalo Siziba okubandla leCitizens Coalition for Change.
Esikubonayo kubana sivoteke kukhetho oluzileyo ngempelasonto ngaphansi kobunzima obukhulu ngenxa yokubana ke iZanu PF yaqala ukuba violent nokusebenzisa udlame nodlakela ikakhulu ke kuviki ezimbili ezidlulileyo. So ukubona kula bantu abaphuma under such difficult conditions bevuma ukubana thina sivotela imguquko despite ukuthi izanu yasebenzisa kulandela number one kwaba-ke ne-violence ikakhulu ensiza yasematopo, number two ukusetshenziswa-ke kwenhlanyelo lama-input ebonaiza against abangavoteli izanu p f, number three ukusetshenziswa kokwabhuzwa-ke kwama-different issues of government okufana lama-traditional leaders nabanye ukubana kuyethuthela abantu nokuhlukumeza abantu. Kodwa-ke kula bantu ababreva out and came out bavotela-ke iqiqi siyekuyinto-ke esithakazelayo kakhulu sibabonge njalo sikhangelele ukubana sishiya phambili kulezinto okufane
zilungisiye khonapho. Ye, ungakafiki khonapho-ke akutho ukuthi nxa sesikhangele khonapha akusoze kuphume kunjalo kukhetho luka-2023 ukuthi vele seliyahleli nqotshwe ey'ndaweni eziningi lezi.
Ufanele ukubana silungise indaba yama-reform esikuveza-ke leyo jikelele kuZimbabwe yonke labantu bonke abaprogressive ukubana-ke nxa kungela ama-reforms ukhetho eZimbabwe uremain a problem ngenxa yokubana-ke ukhetho luyenziwa kule violence of that level luyenza kube nzima ukubana abantu bedrive out bephume. Kodwa-ke unanzelele ukubana-ke okunye okwenza ukuthi kube yinkinga ukuthi la ngama-violation ngomhlobo wakoma-violation ale nkinga ze-apart, number two kule nkinga yokubana izanu p f antu yabona ukuthi imoto ezazise matopo imoto yazavele emashonaland central nemashonaland west ngenxa yokubana they were able to concentrate lapha babekwazi ukuthi bebane-flexibility yokudliwa.
Umnumzana uSitalo Seziba ukubandla le-CCC sixoxe laye eseHarare. Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu uyakusekela okwethulwe nguSiziba.
Thina saya empini silwela ilungelo labantu bakithi ukuthi bathole ethiwa universal suffrage, one man one vote, yikho kwakuqala. Okwesibili, sithanda ukunanzelela ukuthi ukhetho lwematoba lensiza luveze iphutha elikhona lavusa isilwane esiphila ngegazi labantu esiyizanu p f. Udlakela esilubonileyo ematobo ensiza ludlakela esaluthuni ukulubona ngesikhathi sikagubrawu kusikhumbuzile kakhulu and kwenzakale ubuhlungu kwakhona kwenzakale umongameli ekobulawayo ekhuluma lamaezinduna esithi kulo hlelo lokuthi kulungiswe kudaba lwegubrawu kodwa bona bebebhizi beyiphinda leyo gubrawu.
Singathi-ke kuyo phambili-ke ubona nzani kungenziwani ngakhona ukho okhuluma ngakho udlakela lento ezinjalo.
Uyabona inkinga esilayo ngeyokuthi abantu esincintisana labo uhulumende waseZimbabwe inkinga ekhona yokuthi akalawo amaqhinga, akalayo amapholisi mhlawumbe angawathengisa ebantwini. Into aseyiphethe kathesi ludlakela lokusebenzisa ama-state resources ukuthi nxa bengatshaywanga abantu uyabathenga, nxa engabathenganga uyabethusela. Kusetshenziswa ama-government structures ahlanganisela amapholisa, amasosha lezinduna zonezo. Okubalulekileyo esikukhumbuzela abantu bakithi ukuthi beqhubeke berejiste ukuvota.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, sixoxe laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlelo kagesi ngedola leMelika. Iphephandaba leSunday News libika ukuba umqondisi wenkampani le, umnumzana Eddington Mazambani, wethule umbiko lo izolo. UMazambani uthe kukhanya engani sokuzaba lula ukuthi abantu behlawulele umlilo kagesi ngedola leMelika kumbe eleZimbabwe. Kodwa bayakhala abantu abaningi abathi inkampani le ifuna ukuvimba ukuthi uZulu ahlawulele umlilo kagetsi ngedola lako leZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lonkosikazi Patricia Chabalala, okuhlanganiswe izakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
lokhu kubi kakhulu kunzima ngoba akusho wonke olomntwana ongapho utholakala khona amayesula abaningi vele abanabantwana bona abasegoli kunzima kakhulu kithi ngoba naye isithi ikhansile uthi naye ufuna amayusa yonke indawo lapho esihamba khona kufeka amayusa ngayena leyo RTGS yakhona ngayikho iyahlupha kodwa iqiniso okupheleleyo njengazakhamizi njengabantu abasezimbabwe sithobe nzima asinayo yona le imali okuthiwa liyusa kuzasigcwalisa nzima kakhulu njengoba sivele singabayanga sesizabangabayanga ngamandla uthithi abaningi asoze sibe sisasebenzisaa ivesa sesizazibathela umlilo phandle amafriji ama-TV konke lokhu sishiyane lapo
kodwa nxa sikhangele sibili abantu bangalithatha ngaphi idola lemelika khonapho ukuze ithi babhadale khonokho
kunzima kakhulu ngoba lanxa ungazi ube layi akatgs yakhona yona le uthi zama ukuyayintshintsha kunzima ukuthi ungafinyelela lona lelo yusa elifunekayo ngoba kuyimali eningi kakhulu singeke sibithole asinalo vele
pho manje ubona ngazane indaba bekhuluma khonokho ukuthi likwenze khonokho ukuthi kubhadalwe nge-US dollars
bona njengokwabo sebehlulekile mthetho wabo bayihluleka ngoba amagetsi wona ahlezi kucitshiwe uthe kutshontshe lapha uthe kunje kwathi kwathi vele asiwathole amagetsi siyahlupheka lanxa siwathengile sesiwathenga sizithengela ngamakethu sigcina uphosa uqeda iviki lingalanga so nje ikusikhathaza lokusihlukumeza nje lokusenza siphile singaphilanga kuhle ngoba phela umlilo la uqakathekile amagetsi la aqakathekile
singathi vele kubiza malini ukuze umuntu asebenzise umlilo kagetsi asithi-ke ngeviki
wakhwezwa phela akumele ukuthi ngeviki umele uzibone ukuthi lama-30 usakhonapho ngoba kwakhoze kuyizinto kwakhona mina-ke ngasebenzisa kuseyelaphana bengibone ukuthi kumele ukuthi ngeviki ngibone ukuthi ngilayo imali yona bengange-30 usangifake ngoba labantwana bayadlalisa
unkosikazi Baltusa Jabalala ukunhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekoBulawayo uhulumende ubika ukuba uyashama Fidi Mnangagwa umzukulu kamongameli Emmerson Mnangagwa kasekho ubhubhele esibhedlela eHarare namhlanje uyasha ngumntakasini Mnangagwa singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane umkhokheli wakwele China uXi Jinping kukhethwe namuhla ukuba akhokhele ibandla le-Communist Party okwesikhathi eside besebambe isikhathi lesi okweminyaka elitshumi kuvame ukuba umkhokheli ajiye isikhundla lesi ingenelisa iminyaka elitshumi amazwe entshonalanga athi uhulumende wakhe ukhahlameza uzulu ele-Ukraine lithi ibutho lakwele Russia libhomba ngamandla indawo eziphehla umlilo kagetsi okwamanje lithi abantu abafika izigidi lengxenye 1.5 million abalamlilo kagetsi lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sekudingwa umkhokheli omutsha kwele-Britane kulandela ukuthiywa kwesikhundla lesi unkosikazi Liz Truss neviki ephelileyo uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhona ngale ke ejojolo lapho sikhuluma khona lo mnumzana Thembelani Moyo ohlala yena eGwarayi eLupane baba Moyo usakwamukela kuhlelo kunjani baba
hayi siyaphila babatu
akusitshele ke ngabantu asebekhulile ukuthi okukhulu labogogo kambe lokho besadlala umdlalo wabo kudala sibili ekulayeni abantwana lento ezinjalo
kulamalanga siyazi ukuthi abantwana sebanikezwa amalungelo abo kuba nzima ngoba imilayo eminingi sivela kuhulumeni so kuba nzima ukuthi abadala ikakhulu o-anti okhulu njengakho nje ukuthi abantu babekhuliswa njani ukuthi betshele abantwana ngendlela ababekhuliswa ngayo ngoba nxa uthi abatshela abantwana bakathesi bathi lokho sokuyizinto zakudala akusahambelani lapo
pho manje abantwana balawa ngobani khonapho
sokunemithetho ama-rights abo wona la akhona sokulezi nhlanganiso ezinye ezibuya le mithetho eminye engahambelani lamasiko ethu ngendlela ababantwana ababekhuliswa ngayo kasithi kathesi kunje abantwana sebevunyelwa kwakuzila kudala ukuthi umntwana lokho ukuthi ngathi umntwana oyinkazana ephomba ukuphatha nje iloku okumncedisayo ukuthi mhlawumbe sengene ebuntwini bokuba yintombi. Kathesi ubona abantwana sebephomba ukuhamba bekuphethe nje akusazili akusahloniphisi sokuyinto nje ngendlela zemfundiso yokuthi abantwana sebenamalungelo lowo impucuko le sikhona emhlabeni.
Ye, phose lokugcina baba Moyo.
Hayi, sikhangelela ukuthi abantu ikakhulu abantwana bebengaguquka ebuntwini, ikakhulu ebuntwini. Amasiko yinkalakatha, iculture. Kumele ukuthi bebambelele kukhona ukuthana kwakudala ukwenzela ukuthi imvelo nokunye nje kuhambelane nobuntu bethu thina abantu, ikakhulu abantu abamnyama abansundu.
Namhlanje besilo mnumzana Thembelani Moyo khona ngale-ke eKwarayi Village lapho ahlala khona kodwa kwamanje usejojolo. Sibonge kakhulu Moyo, ungadinwa kusasa.
Siyabonga.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silonto kwamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungami Linkomo. Lamhlanje silobaba uBusani Sibanda.
Sibonge baba uNkomo labalaleli. Ngithanda kakhulu sibheke kakhulu sigxile kakhulu namhlanje kwindaba yeBhayibheli. Liyini iBhayibheli? Ngithi liyini iBhayibheli? Liyizwi likaNkulunkulu na? Labhalwa nguNkulunkulu na? iBhayibheli bantu bakithi abahle. Sizabheka silamaBhayibheli amaningi imihlobo lemihlobo ehlukile. Sile Quran, iBhayibheli lamaMuslim. Sile Torah, iBhayibheli lamaJuda. Sile iBhayibheli elingcwele. Sibe le King James. Ahlukahlukene amaningi nje amavision. Othola ukuthi lapha ihamba-hamba sometimes ungabheka iQuran iyaphikisana leBhayibheli elingcwele. Kula lapha ehamba siphikisane khona. Ubheke iJudaism kula lapha ehamba lazo siphikisane khona. So iliphi kahle-kahle iBhayibheli elibhalwe nguNkulunkulu? Bantu bakithi iBhayibheli alibhalwa nguNkulunkulu, alikho iBhayibheli elabhalwa nguNkulunkulu. iBhayibheli labhalwa ngama-scholars, ama-academic, bebhala ngendlela uNkulunkulu azambule ngayo kuso leso sizwe kubaprofets babo. Babhala ngemilandu yabo, la ngendawo zabo uNkulunkulu azambule ngayo kubo leso sizwe, la through kubaprofets babo la kuzindawo zabo. Niyangizwa bantu bakithi abahle. So thina kithi iBhayibheli is a book of wisdom. Kukhona okuhle singakuthola kuthura iBhayibheli amaJuda. Kukhona esingakuthola kuHoly Bible, iBhayibheli lingcwele. Kukhona esingakuthola kuQuran, iBhayibheli lamaMuslim. Okuhle okungasakha, okusigayida, okusenza sibe ngabantu abangcono. Kukhona esingakuthola thina, yikho sithi is a book of wisdom. uNkulunkulu kazange abhale iBhayibheli. But abantu yibo ababhala, ama-scholars yibo ababhala imilando ngendlela uNkulunkulu wazambula ngayo kuso leso sizwe. Lathi singabantu abamnyama Africans, uNkulunkulu nathi uzambulile, uzivezile, kodwa umlando wethu awubhalwanga. Uzambulile Africa, uzambula uNkulunkulu ngomoya, ungumoya, uzambula ngokomoya, kodwa thina imlando wethu ayibhalwanga. So okuhle esikuthola kulama kuyasakha nathi siyaphoda, usazambula uNkulunkulu lamanje ngokomoya, uzambula spirituality ngomoya, ngoba ungumoya, akazange acine ukuzambula. But konke lokhu, wonke lamaBhayibheli kukhona okuhle lathi okusakhayo, kukhona okuhle okusigayidayo, kukhona okuhle okusiponsa indle lathi siyakuthatha. Yikho sisithi is a book of wisdom. Asithi ukuthi libhalwe nguNkulunkulu, akukho iBhayibheli elabhalwa nguNkulunkulu. iBhayibheli labhalwa ngama-scholars, ngama-academic, nguNkulunkulu. Akakho lapho uNkulunkulu wabhala khona iBhayibheli. But lezi ezinye iinhlanga zaba le wisdom, zakwazi ukubhala ngemilandu yabo, la ngendlela uNkulunkulu azambule ngayo kubo, bakwazi ukubhala ngabo le ndawo zabo, labaprofetsi babo. Lakithi uNkulunkulu ezambula le, lakithi ngaphi Africa ube zambula umhlaba wonke, kazange azambule endaweni eyi-one, wayezambula umhlaba. Thina sibhalanga ngathi, niyangizwa bantu bakhe. Yebo, kwabhalwa nge-Egypt, ngoba e-Egypt kwakulabantu babo. yiko babhala ngayo Egypt. Kodwa uNkulunkulu bezambula umhlaba wonke. Kazanga zambule kusizwe thizeni. Uzambule emhlabeni wonke ngoba uNkulunkulu ngumoya uzambula ngokomoya. Usaqhubeka ukuzambula ngokomoya uNkulunkulu. Bantu bakithi abahle. Sibonge sihlo iYezulu. Sihlo ehlambulukile emfihlo engcwele. uNkulunkulu wokhokho bethu. Wena obuzambula ngomoya usazambula njalo ngomoya. Uyimfihlo fihlakele mdali. Asikwazi ngomqondo indawo yomhlaba into zomhlaba. Asikwazi ngenhliziyo indawo yemizwa. Kodwa kumele sikwazi ngomoya ngoba uwumoya. Siyakhuleka mdali fihlo yokukhanya. Sikubonga sikudumisa sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomnumzana Busani Spanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo ungadinelwa kusasa.
Kuhlelo lwabatsha namhlanje ke sikhuluma loThemba Dlodlo yikhona ngale kule South Africa. Balohlelo abaliqhubayo wathi sizwe ukuthi uhlelo lolu kuthiwa kuyini. Themba, siyakwamukela kuhlelo baba.
Ngiyabonga Thube ukwamukela ehlelweni.
Yes, sizokuthwala lo hlelo lwenu akusitshele ngalo olokuthi hlonipha uyihlo kumbe into enjalo.
Uhlelo olukhona ngolokuthi njengoba liyabona abantu abayahlukunyezwa ezindaweni. Abantu bayachaywa bayenziwani kwenziwani phezu kwabanye abantu. Akusela muntu ocabangayo ukuthi umuntu uze uhlungu la umuntu olegazi. So-ke abantu bangaphandle abasizi babo baphila ngaphandle kwamazi sebebona ukuthi ngono kube lohlelo lokuthi olo mzali wakhe omazi ukuthi uhlukumeza abantu amtshele ukuthi baba ungahlupha abantu ngabe ungahlupha abantu ibani bani mali ungahlupha abantu. Iyo into engibona ukuthi izasisiza kakhulu ekwehliseni udlame kakhulu ngapha emhlubulweni wethu wenandebeleni.
Ye, uhlelo lolu singathi lizalwethula njani? Lalo lisenza njani khonapho?
Kusaqala umbanga ukuthi kusazoba lo mhlangano thizeni ngelimbanga. Ungakuzwa ukuphetha manje ngoba siyakwazi ukuthi njengoba khathesi silinde ukuthi kube lokhetho lizabuya. Sesifisa ukuthi kube lukhetho oluthi umuntu laye azikhethele ukuthi ufuna ukuvotela bani. Hayi ukuthi afote ngentando yokwesaba.
Ye, ubona ngazani kulabantu abaningi kanganani abasekela khonokho?
Babili bathathu abaphikisana la kodwa-ke baningi kakhulu abantu abahambisana lokuthi asikhuzenini abazali bethu abahlukumeza abantu. Asikhuzenini kungenzeka uzalwa leyo vethi umkhuze. Yebo, hhayi lweli impi enkulu-ke kodwa-ke umkhuze umuntu le-choice yakhe njengoba siphila so azikhethele akufunayo empilweni yakhe. Ungafosi umuntu ukuthi yena aphile okufunwa nguwe, avotele ibandla elifunwa nguwe. Manje bayachayiwa abantu okumangalisayo ukuzisa ubuhlungu ngapha emfuleni yeMatheleland e-South.
Ye, phose lokugcina ba?
Elokugcina ngelokuthi khona abantu uyazazi ukuthi umzali wakho uyahlupha. Umtshele, umkhuze futhi, hayi baba, into oyenzayo abayikho right. Yekela ukuhlupha abantu. Labo bale-choice abazikhethele abantu impilo abayifunayo. Bayekele, ungafuni ukuthi bebe lokwesaba endaweni bephila.
Ye, lo-ke nguThemba Dlodlo kuhlelo lwabatsha. Sibonge kakhulu-ke Themba ungathinelwa kusasa ba.
Ngiyabonga Mhlakazi.
Wezemidlalo uJoseph Njanji usedulela okwenzakale namhla eZimbabwe.
Sikhangele le mpumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kweZimbabwe. Iqembu layo lendazi linqobele uLayo Chiefs nge-1 kanya. Iqembu leManyikata Diamonds linqobele Harare City nge-2 kanya. Iqembu leTriangle United libhaxabulele iTenex nge-4 kanya. Kuthi eleCapes United libe ngujike lobhanqa 2-2 leFC Platinum. KweleNgilandi iqembu leAston Villa litshaye leBrentford nge-4 kanya. EleLeeds linqotshwe nge-2-3 ngeleFulham. Iqembu leSouthampton libe ngujike lobhanqa 1-1 leleArsenal. Kuthi eleWolves libhaxabulwe nge-4 kanya ngeleLeicester.
Usenjalo wayengunozinti weqembu leIslanders Football Club uEdmond Spanda uthi unezinti weqembu leWange uNedrick Madea ulandela enyaweni zakhe ekubeni ngunozinti ujabulisa abalandeli bomdlalo wenguqu ngezenzo zakhe. UJoseph Njanji usethulela lolu daba njalo.
Edmonds Banda udume ngesikhathi edlalela iqembu leHighlanders lapha besaziwa kakhulu ngegama elithi Mamkhwebu, njalo ube ngunozinto oyisiphoxo obesenza izinto ebezitshiya abalandeli bomdlalo wenguqu bebambe wangaphansi. Abaningi bebengamehlukanisi lonozinto legama lesibongo okufana lokwakhe owayebambela iqembu leCape United osedlala kwele South Africa, kodwa yena usele minyaka eminingi wathuthela ewange.
Ewange ngahamba ewange 2008 ngahle ngabhusa kulaa because of the bush down, because of the Mulian, so I'm sorry, one, very, and here people say one, because then,
Usibanda uhambe ewange engunozinti kodwa ekuthatheni kwakhe umhlala phansi uqale uqeqetsha uthi sekunomehluko omkhulu nxa kuqathaniswa abadlali bakulezi nsuku lalabo abakudala.
Ayilevulankuniyehlile khathesi abafana khathesi bagijimisa imali abagijimisa ukunjani ukudlala kuthi behambe emazweni bona bafuna imali bathole imali sokuphelilobaafuna.
Usibanda uthi sebesilela unozinti abadlala ngendlela epha isibindi abanye abadlali njengalokhu yena ekwenza ngesikhathi esadlala. Uthi unozinti weqembu lewange uNedrick Madeya umuye otshengisa ukuba engalandela enyaweni zakhe.
Mina ngokwami so far engike ngambona ungani uyenza ngani uNedrick. Unedrick uma ngayisegedini hayi awu uyafila sibili the someone because into azenza kanika iconfidence to other players ukuthi indawo ukeeper wayesenza so why can't me do that. Angiseqasha umnyana ukuyenza and ama-keepers sibili eZimbabwe bonawo angabona bangathi bangafika kwi-standard esasibiswe thi like umzondiwa tirambadari umzazi hayi kathesa kabuye ungaba namakipaza ngafika khona fana
uMamkhwebu ube ngomunye wabaqeqetshi abaqeqetshe iqembu lewange lonyaka njalo uveze ithemba lokuba lizahlala kusigaba se-Premier Soccer League okweminyaka eminingi elandelayo.
Kathesi hayi kathesi sokuright because sasibhiliva ngokusebenzisa abantu abadala and now sesibona ukuthi kathesi ngasebenzisa abafana abancane team iyaphambili abafana abancane balefutha abadala because you can play 15 minutes, 20 minutes, so much, so good players, because that's career up on a banana. But for now, I will put this train to see the Rapana Mangano, even who premier the match.
Usibanda uke wazibamba esidukwini kwemidlalo edlula amachumi amabili ngemva kokusuka kwagongani mafu eseqhathwe kuqembu lenkezi Platinum Stars. Uncedise utry ncube ekugcineni kwesizini yona ephele iqembu lewange kuyilo eliphakamise isicoco seligi kanye lenkezo yewafa wafa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singagqibi uhlelo lwamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Bathabe okumangalisayo abakubandla lezanu PF kulandela ukunqoba kwebandla leli kukhetho lwama-by elections. Abakumabandla aphikisayo bathi elezanu PF lethusele abantu kungakenziwa ukhetho. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlilo kagetsi besebenzisa idola leMelika kumbe eleZimbabwe. Ngingakhohlwa ukusithumela incwadi zenu ze-email kukheli elithi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Naso ke inombolo siyayiphinda njalo +1 202 465 0318. Ngingakhohlwa njalo le-email yethu studio7@voanews.com. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngolivalisa uMthembu Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.